Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chama njani mthwakazi omuhle siyahlangana kweza kusihlwa kumsakazo we Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kumfumfu 2024 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizokuthiwa ukuthi babebisa nge-president ntambama sathi ngo-7 ekusenzsale sazikholi ukuthi hhayi umdala uhle wenza idisizini eyedwa.
Kuvaleliswe uMnumzana Chinga Dube kobulawayo, yena owalwa impi yenkululeko obhubhe ngeviki edluleyo. Imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqalile namuhla, inengi lisithi lifuna kuthuthukiswe ingatsha ezigoqela ezemfundo. Sokulomnyaka kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abaphathi ntambo bakahulumende labantu makhaza namuhla bavalelise uMnumzana Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, yena obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubaba uDube uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli yeMasoni Mnangagwa. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Bekunehlekana labantu namhla enkundleni imidlalo yebaba sezitedamu kukoze ovalelisa umuyi retired Colonel Chinga Dube obhubhe ngolwesine ngeviki ephelileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wamnikeza isicoco selizwe. Kukhangelelwe ukuthi uzancedwa i-National Heroes Acre ngolwesithathu. Umndeni kamuyi uthe uDube wayefisa ukuyancedwa iLady Stanley Cemetery kobulawayo. Umphathintambo kobulawayo unkosikazi Judy Ncube wabeyisikhulumo esiqakathekileyo kule nkonzo ubonge bonke abaphathiswa muyi engezwa kahle esithi kuqondile ukuba ayencwatshwa eHarare.
Umsebenzi owenziwe ngodokotela, omongikazi
umndeni kamuyi lawo uwonge kakhulu okwenziwe nguhulumende loZulu. Indodana kamuyi uVusa Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kazange athandabuze ubuqhawe bukayise.
Sizokuthiwa ukuthi babebisa nge-president ntambama sathi ngo-7 ekusenzsale sazikholi ukuthi hhayi umdala uhle wenza idisizini eyedwa.
Lokhu kugcizelwa nguSenata Molly Mpofu kobulawayo othe uDube wayeyindoda emadodeni. Izikhulumo eziningi bezivuka emsebenzi kamuyi zisithi ube ngumuntu obemele uZulu njalo wayethanda ukukhuluma iqiniso. Umalumakhe uKennedy Sigoba ngomunye wabo.
Ukuthinga iqiniso amtshela lona ngelokuthi wothi ukhethe umuntu ozamthiyela.
Baningi abathakazelela okwenziwe ngomuyi uDube. Mnumzana Dolly Mphazima Khumalo uncuma indlela elondoloza ngayo ezamasiko. Umne wabo wenkosikazi kamuyi uDokotela Malvin Maphosa uthi uDube lanxawe ekubandla leZNPF ubephila kuhle lakuba kumabandla aphikisayo.
Usisi uNomathemba kulosisi amlandelayo okuthiwa nguRosi othethwe nguSiphepha owayengumakhuzu we-MDC. Ubaba uChinga engumakhuzu weZanu. I-MDC leZanu zazingabonabonani. UChinga lobaba uSiphepha ngitsho lelangeni lodwa abake balwa phambi kwakoMaphosa kumbe behlangana eHarare.
Wayekubandla leMDC uMnumzana Sam Siphepha Nkomo uyakufakaza lokho.
kwesikhathi laya criticize ngapha ngakithi lami ngimcriticize ngakibo.
Umzimba kamunye ozalaliswa endlini yakhe ekhilani kobulawa yohanishwe enkambeni ebutho lelwelini parathi kusasa ekuseni ungakayi Harare lapho ozalala endlini yakhe eRua kodwa ngolesithathu engcwatshwa iNational Heroes Acre. Ngimele Studio 7 kobulawa yo igama lami Ezra Jesus Christ.
Imihlangano yokuthapa imibono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo. Iqalisile namuhla inengi lisithi lifuna kuthuthukiswa ingatsha ezigoqela ezemfundo lezempila kahle. Imihlangano le ibikhokhelwa yikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali. Njalo ikhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-12 ngomgqibelo ozayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lunga lekomiti le umnumzana Prince Dube, omela intumbane njube edale lephalamende obekuqula elibhotabhote emathebelele North namuhla.
Iphakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye constitution yeZimbabwe usection 141 oyiyo ethi khona khona nxa uminista wezemali ezaphawula ibhajethi yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu, azuze umbono wama-citizen eZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service. Njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise okufanda ama-public service angayithola ngaphi, kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje-ke ekuseni siqalisile besiseninga endaweni okuthiwa yisinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sile abantu bapha imbono emize kakhulu lokuthi kati vele bona besebedinga ngale kuyini yakubona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyokwenziwa njani. Sasuka lapho kathesi ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu.
Lisuka lapha liya ngaphi kusasa la kwamanye amalanga alandelayo?
Ye, kusasa sizakuya eMangwe botshitshi ntambama sesizakuzwa-ke ama-submitting abe evela abantu ngelectra through the radio then ngolwesikhathi siyabe sisenzini yakobulawayo esobon hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesisiya elobishini lelobhengula siyabe sesilobhengula wall ngesikhathi sika-2:00 kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kushinjalo futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesithetha sisegwanda ekuseni.
Abantu baluzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho ebhinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube lomunye okhuluma ngolimi lwayo?
Sivele sihlambe siqhubele bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bemalunga edalele ephalamende basho ukuthi bona bakhululekile ukuya edinga abantu kakhulukazi bavela emathebeleni notsho bevele singamalunga edala ephalamende silabo abaphathi abahlomiseli abakhuluma ulimi lwedinga kube kanti vele bona abantu bedinga bayahlanganisa isindebele bayahlanganisa isitsonga so bevele kukhululekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusisekayo ngendlela ababuse ngayo imbono yabo bekukuhle kakhulu. That is very very wonderful. I can say
umnumzana Prince Dube umela intumbane njube edale lephalamende njalo ulilunga lekomiti yebudget, finance and investment promotion kuleyo nkundla obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esejotsholo. Abatshayeli bezimota ezithwala uZulu phansi kwenkampani yeBolt kwele South Africa okugoqela labeZimbabwe bakhala ngokungavikelwa inkampani le kulandela ukubulawa ngokudutshulwa komunye wabo ngabantu abangena emoteni yakhe bezenza abafuna ukuhanjiswa kwenye indawo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bajensele abachayeli abanengi ngolwesihlanu emahofisini enkampani le eRandberg eJohannesburg ngemva kokubulawa komchayeli weZimbabwe uNguquko Gaza. Abachayeli laba bathwala abantu ngemota zabo besebenzisa inkundla yezokuxhumana enkampani yeBolt bathi sekubulewa abachayeli abanengi kakhulu, abanye bechiywa belimele okwempilo yabo yonke, kanti abanye njalo sebethathelwe imota zabo ngenxa yokwehluleka kwale nkampani ubavikela. Emfanekisweni kamabonakude egcwele bulenjini be-internet kubonakala abantu ababili bebamba uGaza inkunzi ngemva kokuzenza abafuna ukulayitshwa. Qede lapho abantu laba basuka emoteni kaGaza bese kubonakala yena esephuma angathi uyabalandela. Kulapho-ke omunye wabo omthululela inhlamvu okuyikho okuthethe impilo yakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-e-hailing partners council umnumzana Melithemba Mnguni uthi bahlangana lalezi zehlakalo mihla ngemihla.
Leli viki nje lodwa ashone ngalo we've had abanye driver abawu-4 abashonileyo ngendlela efanayo bedutshulwe.
Umchayeli wesifazana unkosazana Phumla Faye uthi lingozi iphindwe kabili kubomama abenza lo msebenzi.
I-Bolt is protect. Isenz last priority. I-priority yabo ama-customer, which is abantu laba abasibulalayo.
Omunye umchayeli umnumzana Shane Dube uthi u-Bolt akufuna kibo imali yabo kuphela.
Njengoba manje sesifelwe ngumfowethu nangugaza la ulele la, why u-Bolt engasikhompaseti? Udutshulwe ngumuntu obe-requeste u-Bolt. And u-Bolt ma efaka amatripu wakhe ingena, iyatsho ukuthi unsafe area. But why ngendlela aba-strict ngakhona kithi, engabi-strict emaklayentini wakhe?
Umnumzana Mkhululi Dube laye ongumchayeli uthi i-Bolt ilomlando wokubavikela.
The way a-strict ngakhona kithi ama-drivers, u-Bolt akabe-strict nakulaba abagibeli bakhona. Mhlawumbe ngaleyo ndlela songabangcono-ke nama-price konke abafoti ngabe bekhuluma kanjalo konke lokho, into ezibalulekileyo.
Umchayeli okhethe okwaziwa ngokuthi nguZwelibanzi uthi sikhona isisombululo sale ingxaki.
U-Bolt imali esimenzela yona iningi kakhulu. Imoto nemoto efakwa ka-Bolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe amakhamera. Benze i-system lapho i-customer izokwazi ukuthi iziverify uma ingena ukuthi uye lo muntu lo.
Inkampani ye-Bolt yona ithembisile ukuthi izaphendula izikhalazo zabachayeli laba kungakapheli insuku ezisikhombisa. Uhulumende we-South Africa uphakathi wokubumba umthetho ozalawula ukusebenza kwamankampani afana lawo e-Bolt ngendlela ezavikela amalungelo abachayeli laba. Usenjalo umzimba kaGaza uhle wathwalelwa eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona enyathi. Uthiye ingane eyodwa nomkakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu kwele Mozambique abathi bafuna kubuse elinye ibandla athi eleFrelimo lona eselibuse phose okweminyaka engamachumi amahlanu 49 years. Kulabanye njalo abathi kumele leli bandla liqhubeke lisembusweni ngoba lithakazelelwa nguZulu. Bakhulume lokhu ngesikhathi ele Mozambique lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bona babika ukuba kulezulu elikhulu elesikhukhula u-Hurricane Milton okukhangelelwe ukuba lizakuna esabelweni seFlorida khonapha eMelika kulandela ukuna kwelifanayo kuleyo ndawo kunsukwana ezedluleyo elibulale abantu abedlula ikhulu ezabelweni ezithiyeneyo njalo ladala umonakalo omkhulu. Iziphathamandla zesabelo seFlorida seziqalisile ukususa abantu endaweni okuza kuna khona leli zulu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden namuhla ukhulumisane losowabo wakwele Israel uMnumzana Isaac Herzog mayelana ngempi yase-Israel leHamas ngesikhathi kusanela umnyaka iqembu leHamas lihlasele kwele-Israel labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okugoqela izizalwane zaseMelika eziphezu kwamachumi amane 46. IHamas yona okuthiwa yiMelika liqembu lezidlova ama-terrorists yahlasela ele-Israel ngosuku lwanamhlanje nyakenye mhlaka 7 ngomfumfu okwabangela ukuqala kwempi phakathi kwe-Israel laleli qembu elokhe iqhubeka. UBiden utshele uHerzog ukuba iMelika izaqhubeka isima lelizwe lakhe lize linqobe izitha zalo. Wathi njalo ulusizi kakhulu ngokubulawa kwabantu base-Israel iHamas. UBiden uphinde waveza ukukhathazeka ngokufa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Palestine eGaza lapho i-Israel ehlasela khona ngamandla ilwisana leHamas. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Israel yahlaselwa iHamas leyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana labagulayo ezibhedlela. Bahlaselwa ngelokuthi thiyona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel baxashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC ikhotho enkulu yomhlaba yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayekela ukubulala abantu isithi idinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale indima bani ekuqedeni limpi ngoba sesike sabona ikhuza ele-Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo isoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaya izibhedlela, itshaya izikolo, ize itshaye nalapho okufundela khona abantwana abancane esikuthi use-crash kumbe ama-kindergarten. Khonokho mbona ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngeke imelane nayo. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitiki zizibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokho, ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president abantu bayafisaba ukuthi bangaphikisana le-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa le-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivele isisilwa le-Iran, isilwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyo mpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu ke kume ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon, phela kwezinye indawo bencedisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi igcine isithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwe yimithetho yemhlabeni.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseHarare. Kwezempila kahle namuhla sihlolisisa umkhuhlane we-hepatitis B olakho ukwenza umuntu abe lesifo semvukuzane yesibindi. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ezempila kahle, e-World Health Organization, ithi umkhuhlane we-hepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lomkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. KweZimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. UDokotela Matthews Siyamthembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa igciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze, azizwa diniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokhu kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhithwa kuhle esibindini.
UDube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungasheyi into ezishapho khonokho besikusho ukuthi ezinjengamanariti, uthi uma usiyafaka i-tattoo make sure ukuthi yinariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenza abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alungana.
Unkosikazi Methembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esile-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye nokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelele ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamemetheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lomuntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi i-1.2 million babulawa yi-hepatitis B. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngobathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi sebamukele ukufakwa kwelitshe lesikhumbuzo elakhelwe owayeyinduna enkulu uGampus Thole wakuqala. Bathi kubalulekile ukuba kukhunjulwe abasungula isizwe samaNdebele ngalindlela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
bekugcwele abantu esigabeni sakogampu emangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likagampu wakuqala olweyisemkhulu umagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi umzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikamthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leNkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe uMaqhekeni Sithole abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe samaNdebele ilitshe leli livulwe yinduna uAshel Gampu IV isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo
abanye abantu abangafuni ukuthi
induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngimfanelo
masihamba siphila kuqakatheke kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singovani
bekulenkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane uMathema uDakamela uMafala uBhidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo induna umbusi bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu
nginje nginguchief Dakamela enje nginguchief Gampu ayikusithe sakhethwayo ukuthi besibe zinduna namhlanje kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe ababetshengisa ubuntu batshengisa ukuthi balama lokuciwa kokuthi bekhokhele
abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu ubekhona njalo lomele imangwe edale lephalamende umnumzana Dingi Muziphuthi yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikamthwakazi njengalokho okwakusenziwa ngabamhlophe
sikwenza sikakhule imigido le esiyibona isenziwa ngabantwana kakhule isakamiya esiyibona isenziwa ngabafana
kukanti lo mdeni wakogampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo unkosikazi Shila Sithole isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula
kubikwa ukuthi induna uGampu yayinamakhosikazi alichumi lambili abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawa wakhe wenkosi uLobengula ngimele iStudio 7 isemangwe ngingu Anastasia Ndlovu
kwezemidlalo abalandeli beqembu leHighlanders bathi baqoqe phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika emcimbini abawenze izolo eHighlanders Clubhouse kobulawayo. Benzele umcimbi kulandela ukuhlawuliswa kweqembu leli inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika $6,000 inhlanganiso yenguqu iCastle Premier Soccer League kulandela ukukhalala umdlalo owawuphakathi kwalo lelesimba bhora kunkezo yeChibuku Cup kumaviki amabili edluleyo. Abaqoqe umcimbi lo babonge kakhulu okwenziwe ngabalandeli beHighlanders besithi imali le iza nikwa iziphathamandla zaleli qembu. Hayike sesifike emaphethelweni zihlobo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.